Incenso!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukucabana okwaba khona ebandleni le-MDCT ngemva kokubhubha kukamuyi uMorgan Tsvangirai. Abanye abebekhona ngamalunga amabandla aphikisayo elemthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owe-People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kwele-Bhilithani, ele-Melika kanye lele-Ireland, lowesifazana obevela eMalawi, unkosikazi Joyce Kabuila, obezochasa uMakhuphe. Unkosikazi Khuphe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGuthu. Umnumzana Abednego Bhebhe ukhethwe ukuba ngumgcinisihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bhebhe wangena esikhundleni somgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leTajamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba yisikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakobulawayo bebezinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouthi sithe siyakhethana kuyouthi kwasekuthiwa hhayi abakobulawayo ngapha emathebeleland selibaningi main kukhethwe lina laba baningi ku-women lakhethwa laba baningi and bebengani abanye vele abemashonalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sinto yena ukuthi uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli kuqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe i-Congress. Njengoba sazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMoyi engasekho bese kufanele kwenziwe lolu khetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womgoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni le-MDCT laye uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonele uhambe kakuhle kakhulukazi, ama-delegates ade vumelana kikho konke ade bekwenza lapha kutshengise ukuthi kule spirit sokubambana i-unity of purpose. Thina njenge-electoral commission we are happy ukuthi siwufeze lomsebenzi without any incident and we are happy labantu aba-elekthiweyo ukuthi ngabomama labo abalekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabuila owe-Malawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.